Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
alikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe.
Le Melika selichotoze uhulumende weZimbabwe phezu kokubhaxabulwa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo.
Labanye angabadajula izindlebe, abanye badajula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi zingama-private.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo ezibhedlela ebusuku izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazeke kakhulu ngochuku lwamapholisa aseZimbabwe kulandela ukubhaxabula akwenze abasekeli beMDC eHarare izolo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibo Negi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lo mkhuba wokuhlukuluza uZulu njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Amapholisa ahlasele abasekeli beMDC emahofisini aleli bandla eHarare ngesikhathi bemelele umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abethulele umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lokwenzakala elizweni owe-Hope of the Nation address. Abantu makhaza ekade bezihambela esitaladeni abagoqela amakhehla lezalukazi labo batshayiwe balimala kakubi. Embikwena wethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Negi uthe isehlakalo lesi sikhomba sobala ukuthi ukwesulwa kwemithetho ecindezelayo egoqela owephosa akuguqulanga lutho. Ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso welizwe, sona athi sivumela abantu ukuthi babuthane ngokuthula. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace, kuphambi kwabo, kusemehlanabo, kuseduze, kusendlebeni zabo, ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry, obuzavala amaphotholi emgwaqweni, obuzavula izibhedlela, obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku, ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi, ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namazwe omhlaba, ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudala umsebenzi, livuke ilizwe liphilwe ngumhulumende weZimbabwe ngokubusa kaba abantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe. Ngakho ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhu Ncube, singabona eleMelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende?
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone iMelika isingezelela abantu abangena ezijezisweni. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo, ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalendlela abangahlonipha abantu bakibo, abangahlonipha abantu babo, abantu be seZimbabwe. Ngambuzo ucelwe yiMelika, ufundiswe yiMelika ukubusa kahle izwe leZimbabwe. Kanti impi yayingiyani? Iliberation war yayingiyani? Kungani kuthiwa kulama war vethi ayelwelani? Kungani abantu babesegangeni, babefelani? Nxa babengafeli ukubuswa kahle, nxa bengafeli imisebenzi, nxa bengafeli ukuthi kube lezibhedlela ezisebenzayo, izikole ezisebenzayo, imigwaqo esebenzayo, kube lemisebenzi yomuntu wonke omutsha omdala, hlonishwa amalungelo abomama, hlonishwa abantu abangavumelani nawe, ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo akulalapho kuyiwa khona. Nxa kungalungiswanga zona lezo zinto, izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaqondiswa kubona laba ababusa kabi. Kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphesheya oMelika labo bani bani basiphatha kabi, kanti bona ibabaphatha kabi abantu beZimbabwe labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe. UTrump naye wonke umuntu waseMelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu beMelika, bacela ukuthi ubusa kahle abantu beZimbabwe, abantu bakini omakhelwane bakho osibongo sinye labo okhuluma ulimi olufana lolwabo, ubusa kahle abantu, hlonipha amalungelo abo kuphela nje into abayikhuluma. Kambuze ucelwe ukuphatha kahle abantu abakho. Uyabunga ubaba onjani? Uyabunga umama onjani? Uyabunga umuntu onjani?
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abalinyazwe ngamapholisa laba ezibhedlela izolo ebusuku. Ibandla le-MDC lithi amanye amalunga alo abotshiwe kodwa alikabikwazi ukuthi etheswa cala bani. Embikwena wethule kuTwitter, uChamisa uthe abalimale kakhulu bagoqela owesilisa osekhulile odabuke ikhanda uBernard Karapo oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha kanye lomunye owesifazana. Umgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi uhitshwe intuthu yetiyegasi kulesi sehlakalo njalo uthi laye wethekelele abalimeleyo. Nangu exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo munye ubaba esimficileyo nxa likhangele amapikithi aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngubaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini eMDC wahlangana lamapholisa bamdabula ikhanda. Lo munye umama elimbonile yagqoigqoka esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumne wabo eMbiri bachaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke zethu ezikarhulumente zibhaliwe. Suba kuma-private be abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emthineni babakhangela ukuthi akula mathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu wakhathesi inombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central. Abalandeli bethu bebengikhona ngale bezaya bahambiseli ukudla. Sesiza kuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababaneleleyo.
Lina liza likhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akulampumela akunamusha. Unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizwa omontlante kwenziwani kwenziwani sike sihlezi ukunja kulanto yedwa oseke wabuswa. But sinethemba lokuthi womhlaka wonke jikelele uzibonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambu sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana?
akuna mthetho othimele sasisa amapolisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho ukuqala ukuthi sekwenze konoko njalo ukuqala ngathi lezani yakhandi yebuthana ezani uPF ingane akazibakaze sibona amapolisa ebachaye bagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Azange ke sivale asikuqali konoko ngoba ngathi ngabe lesifisa abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. Kuzandisa ukuthi sinephandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhulume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siveza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthenga udla ungena emnyango endlini uyabuyile ngisihle phele udle kuphele siza kuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina esesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli udubo, hhayi sicela ukumuzwa lo ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli. Kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sireche singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyela inyawo lengalo. So ungayithi kufa ikuphi?
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kota isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 kunsukwana ezedluleyo ukuthi kabalayo injongo yokuhlukuluza ibandla le-MDC nanku balivumele ukuqhuba umhlangano walo emabhuku ngesonto. Sokusungulwe uhlelo lokuphathisa abalimi bemaphandleni ezansi yamandebeleni ngokulima ngamathalakitha kanye lenhlanyelo ole-Presidential Tillage and Input Scheme. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo ubona ngezenzakalo ezansi yamandebeleni, umnumzana Bedinko Ncube, uthi uhulumende unanzelele ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube, kungakho kuyadinga ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hhathi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritex umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ukhuthaze abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
I-tractor silimile sibuya namajonki nomlimi ne-fertilizer nenhlanyelo sidweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele kwenzela ukuthi sithole ukumila impande zihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolo lohlanyelo olufikileyo mina hayi luyandithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngigcine ezinye intandane ngiliwovetherini basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa. So kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata nezinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo leyo.
Siyakhulekela ukuthi uNkulunkulu ezulelini sivune uze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogramu alitshumi 10 kg yawenhlanyelo yomumbu, amabele lenyawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelelwe ukuphiwa imithi nokubulala imhogoyi. Imuli ezedlule inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu ngu-Albert Ncube.
Loqhubeka lusekudweni udaba lokususwa kukamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esikhundleni sokuba yinduna yenhlamba baloyi lidale lezinduna zenyakatho yamandebeleni. izinduna lezi zithi umne wabo olizibulo uJoram Ndiweni nguye omele athathe lesi sikhundla. Kodwa imuli yakondiweni ithi akekho olelungelo lokususa unhlanhla yamangwe esihlalweni ngaphandle kwayo. Isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umndeni wakondiweni kumele ulungisise lolu daba uwodwa kungela kungenela kwezombusazwe.
Into edingakalayo ukuthi bakulungise ngekhaya, bakuthuthe ngendlela besiko lesiNdebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho omina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya, kungazi kwaba yimpi ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko ngaphakathi kuvalwe umnyango ukuze kungaqhatha abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okuningi okusuka sekubhalwa, kuyabe sekubhalwa ngabantu okuningi oku-social media, izinto ezinye ezingasilo qiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho-ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazo kanje azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi unhlanhla okhona induna unhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelu hlangothi kukhulume induna, kulolu hlangothi kukhulume umfo wabo, ibe ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo ngithanda ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlali ngakondiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza, ukuthi kubonakale sengathi amadonga abafowethu besidongeni balwisana lobuduna bakodweni. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani labantu besitongeni, kakulani labantu besikhalangana, kulabantu labantu besisuthwini, akulani lomakhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi, labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna hayi bengamadonga, bebekhuluma bezinduna hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna hayi bengamaNdebele, bekuyizinduna zemathebelele and not. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobo nje, leya nduna ingumhlobo nje, akuqondanga lokho.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo usezavalela uZulu amanzi okwamahola angamashumi ayisishiyagalolunye lambili 92 hours ngeviki ngoba esesilela kakhulu emadamu. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa kasoze akhulumisane la mabandla angekho kumanyano wePoland, njalo kasoze avume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bantu beStudio 7. Siyabinga yena nathi baba. Bantu bakithi kunzima kwelakithi. Nasikhala kakhulu ngomuntu ofana lo Believe Gawule. okhuluma kabuhlungu kangaka shiwa abantu bebulawa indlala ilizwe lonke leli abantu bayafa abanye bayagula ezibhedlela kathesi abanye bayachaza abanye abantu ngapha liyabazi ukuthi bathi bona bakhela amatisha amanzi kwezinye indawo izifuyo ziyafa ye kungapheli kuyahlola nelilanga siyabe sikhuluma kanjeni ubhilivi gawuli leyo esebaleka laye siyahlala kwamanye amazindlala amanqina sokumphelele kunokokwenzayo ngoba ngeke abantu bonke ilizwe lonke bekhala ngendlala kangaka yena kunguye yedwa umuntu okhuluma kubi kangaka emele umnankagwa yena emkhayeni ukuthi umnankagwa uvele ungumbulali yena ungumkhuquluzi wenotho yelizwe yena emmele ngale ndlela
nabingelela namsakazi igama lami ngucaba ngani Malingandlovu intabuka embalibale edibheni lembuzini kakhulu nje mina bengisicela kubaba lo kuthiwa ngubelieve gawule ukuthi kake sihloniphe shwaba kithi ngicela ake sihloniphe especially thina ngapha ebantwini besiNdebele sicela sihloniphe noma engabe sidla yena khona ngale kuzani cela adle ethule ngoba isizwe sakithi siyahlupheka so yena ngendlela okhuluma ngakhona kuclear nje ukuthi yena uyasutha uyadla uyasutha so sicela adle ethule mayena kumhambela kahle konke sicela kumhambele kahle ethule kulokuthi ebelophethe ekhuluma esenza so esizwisa ubuhlungu lokhu ngendlela okhuluma ngakhona usizwisa ubuhlungu ngendlela thina izinto ezisihambela ngakhona akulanto esihambela kahle thina yonke into imotshakele kithi asilala amanzi inkomo ziyacuba zifile yonke into izinto ziyadura and then bayehluleka ukuthi like njenge-government bekwazi ukuthi bekhulumisana nabo somabhizinisi ukuthi beyehlise intengo zamapetroli konke intengo zokudla bathule nje zwi okwabo kuphela ukuthi babonakala befulaa ngendiza zangaphandle kwamazwe bekholisa bona lemuli zabo so sicela ukuthi especially umuntu ofana lo baba lo gawule kake sihloniphe kethule
ngiyabingelela nami lapha kusitudio 7 igama lami nguvusa umuzimpofu bengicela ukudlulisa lokho ivele yona indaba yakithi emathebeleni ndi iyahlupha njengoba sikubona sesukuthola ukuthi uchief Ndweni nje kuthiwa usesuspendiwe usekhitshiwe ekuduneni ivele iyahlupha le ndaba ngoba iZANU PF yona ngokwayo lo ngumsebenzi weZANU PF sonke siyakwazi lokho ivele isebenza ngalolu hlobo ayifuni ukuchallengewa uma isenza izenzo ezimbi ayifuni ukuchallengewa uma isenza against ulungelo labantu ayifuni ukuchallengewa entweni ezimbi ezenzayo ungayichallengea entweni ezimbi ezenzayo isikusanshina isikufakela ama-sanctions siyakwazi ukudala kuqhubeka lokho ekithe mathemini iZANU PF lokhu isifakela ama-sanctions masithi siyaphakama siyakhala sikhala ngamalungelo ethu emathebeleleni iZANU PF iyaphakama ifakele abantu bemathebeleleni ama-sanctions izolo lokhu bebekhala bona bethi akurimuve ama-sanctions amazwe angaphesheya arimuve ama-sanctions kodwa bona ezweni labo babhizi kwelikamthwakazi basashishina bafaka ama-sanctions emathebeleleni kodwa bona bayakhala bayacindezela ngapha emathebeleleni lokho yinto esiphatha kabi lami nginje ingiphatha kabi lento engiyibonayo namhlanje sokuthiwa uchief Ndweni kaseyiyonduna kanti ubeyinduna wayengene kanjani ebudineni babemvume kanjani mase bezokubona namhlanje ngoba namhlanje uye waphakama njengomuntu eyindoda phakathi kwezinduna wachallengea into erongo kazange avumele into erongo ebisenziwa liqembu elibusayo yimkho lokhu sokumele bamsashine nje bamkhu ubuduna kuthi ukuthi uNdweni benguye indoda kuwo wonke lamachifu lawakhona lawa machifu wonke akhona lawa akubona ububi obenziwa yiZANU na kuyakhathaza kakhulu kuthi ukuthi la manye lezi ezinye induna lezi kuthi akusizonduna ezimele ulungelo labantu akusizonduna ezimele abantu zinduna ezimele iqembu elibusayo kuyacaca nje namhlanje lokhu masingakuvumela kuzoqhubeka kanjalo kusho ukuthi akukho induna ezisimele kusho ukuthi sinabe simele nguNdweni nje cha ngoba mayebona into embi uyayichallengea waphakama usefela lokho
balibonani balaleli bestudio 7 alami into engiphawule ngendlela umbuzo umnankagwa wenza khona elizweni lakithi umbuzo lo uyabonisa ukuthi umbuzo abantu abalambileyo ngoba alukho utshintsho abalenzayo abaphathi belizwe okwabo nje ukutshontsha nje imali.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria ahlasele enye inkamba ebihlala abantu abadudulwa yimpi izolo abulala abantu makaza abalitshumi lanhlanu. Elemelika selethese owake waba ngumtshutshisi kahulumende wakwele Kenya umnumzana Amos Wako izijeziso phezu kwamacala enkohlakalo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukuncintisa bemele ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli babe lenkulumo mpikiswano izolo lapho ababuzwe khona ukuthi benganqoba udaba lwemisebenzi yenkohlakalo etheswa umongameli Donald Trump bazaluphatha njani. Okhokhelayo ngemiklomelo kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uthe alubana ethe wanqoba umtshutshisi kahulumende wakhe nguye ozakutsho ukuthi uTrump uyetheswa amacala yini kumbe hatshi. Umnumzana Bernie Sanders laye wethule impendulo efanayo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi bekungaba lula ukuthi ama-Democrats anqobe umongameli Trump kukhetho alubana lo muntu ofana lwake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama.
Okukhanyayo ukuthi bayamswela umuntu njengo-Obama. Bayamswela sibili umuntu njengo-Obama. Sokuze ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana uSanders umuntu ukuthi impilo yakhe iqinile sibili kayixegi. Ngibona ngabe uSanders ubeyenza ngcono kuloBiden.
Kodwa uBiden umsolani nanku phela waba ngusenator okwesikhathi eside wazoba ngumsekeli njalo kamongameli weMelika ngesikhathi sika Barack Obama.
Khona uqinisekile Nkomo uJoe Biden sibili ngalokho esithi thina i-experience ulala sibili experience siyakwazi sonke lokho kanti-ke akekho ole experience enhle ukudlula eka Hillary Clinton. Laye uJoe Biden uyakuvuma lokhu ukuthi uHillary Clinton ule experience enkulu njalo eyiyona edingakalayo emuntwini ongaba ngumongameli welizwe elinjenge-America. Kodwa-ke yena uJoe Biden akulanto sibile engiyisolayo ngaye.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Siyalamukela ababukeleyo kuFacebook kulo team Hlabangana uthwena amavuko bakithi. Pressure Nzuza uthwena livuka njani. Arthur Khumbu Ncube uthwena morning. Ubuye uthi izanu vele nje ingombulali ngeke atshintshe umnangakwa. Kuzoba lo banele Nkomo uthwena kanti wona amapholisa la aphila komunye umhlaba yini. Skathele thina emaphandleni sitsha injanga ekhanda nisendawana village eLupane. Loyisa Ndlovu uthwena good morning msakazi. Zingaye Gwebu sizagcina ngawe lawe uthi kunzima yazi singa kesuka nike sikhangele ebezihamba phambili. Elemelika selicothoze uhulumende weZimbabwe phezu kokutshayo kwabasekeli beMDC ngamapolisa izolo. Umholi weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngwa Fast 7 na. Asibaneni kusasa ngesikhathi esifanayo half 6. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.